asizwa kahle thina kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi kathigele kuhamba njalo ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwa ukuthiwa khona hhayi khona omunye osishonile and ngawo sikhangela kakhulu asi akula ukutheshwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukusindana engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu nasinazitenzalempuku lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ngathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilela nakwalo mkhuhlane zingaba
ini bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa layo sincedisana le-COVID-19
esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubogwanda south lasefetbush ukuthi kunabantu asebanjwe imalaria so nami ngomunye wakhona ebengisiyelo ukuthi ngi-saturdays like board around nje ngibone ukuthi wenzakalaki most ngoba ngiseplant okwanamhlanje ngibengisiyelo ukuthi wenzake mboding nje izisisekokuhamba njani kuthile ngihlolela abantu laba ababuyile futhi from Botswana
kukhona ukuthi imalaria yimalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo i-COVID le selike lakuzo yini kumbe abezempilo bathi hayi ayiso COVID-19 le imalaria
engakutsho babagandi ukuthi uyazi sihleli sisezalweni ngokubana bathi imalaria asikwazi bithini imalaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle bathi imalaria ikhona umsukulweni wethu lwema-south zibuya through masingo kodwa abantu yizinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula batshawa amakhanda bese besithi khona hhayi imalaria kodwa-ke ngasinazelela futhi nalowo mkhuhlane asitholi ingcazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani ngoba laba bantu laba kasiboni be-check-wa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria bona basitshela ukuthi hhayi imalaria